ama clinics aye city council odokotela be council bakhona bayasebenza abantu bahamba bakhululekile amadokotela bayawathola akhona kuma clinics e council
kodwa umsebenzi owenziwa yila ama clinics awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela
lawa amaclinics amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela ayebukhona awe-council abahlinzayo hayi abakho kunzima kodwa esibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumente
bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription
mali bangafike ewindini laphana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe anti imali liyane yokuthi akhangelwe ngudokotela siya ngale emithini yikho lapho kuba le problem khona ngoba abantu abaningi vele isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enale incwele amaphilisi akhona futhi abenge yikho ngani kuze sihluphe khona futhi uhluphe namaphilisi
kodwa leyane ebhadale ewindini imali engeneliswa ngabaningi
ye bayenelisa abaningi kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti uyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali
labana benganelisiwe ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala
bayathola usizo but abayelatshwa mahhala thina esikwenzayo emaclinic bethesithi kazile ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya le-water bill uyabuya le-water bill bamtshele bona abantu abasewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka nga ungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini endle ukuthi sizayibhadala lapho sisiyabhadala irenti yabo thina yikho esikwenzayo asiqoshi bantu emaclinic esikhanso
sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwa abantu abaningi
sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azineli nokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuchatha ukuthi abantu bachathe ade singakavumeli ukuthi sichathe kade sizwe bangathi besehluleka i-full day yona le ilanga eliyi-one zeshona khona fana bagcina sebesebenze ama-hours amore ngendlela zokuthi bazesebefuna ukuncedisa abantu.